sesithakathi kwalo njengabantu beGwanda lunzima. Indaba yamanzi le isithukumisile. Indaba le ayisiyo yanamuhla, ngiyakudala kubo 2012. Kodwa lumnyaka ka-2017 lowo ususithwalisa amagabha avuzayo. Amanzi siya kuyenzwa lokho okuthiwa yi-water rationing. Abuya ekuseni ngo-6 ahambe ngo-8. Abesebuya futhi ngo-4 ntambama ahambe ngo-8. Yizi zikhathi abasitshela zona ukuthi amanzi abe khona. Kodwa awafiki ngaleso sikhathi. Uyananzelela ukuthi ekuseni ngaba-7 abuya ngo-7. Kodwa u-8 echaya asevaliwe. Okutsho ukuthi sabe silehola nje elilodwa nje elokuthola amanzi. Ntambama lakho mele sibe nawo ngo-4 kusiya ku-8. Kodwa u-4 khathesi usetshayile awakabi khona. Azazabuye kumbe ngabo-6. Kuthi kutshaya u-8 asehambile. Okutsho ukuthi vele kwezinye indawo eGwanda ezinjengobathiwa kohlalani kuhle e-Ultra namalokithande yabo-Spitzkop vele amanzi abakaze bawabone lokhu kwaqalisa indaba yona le ye-water rationing.
Izikhalazo zenu elizifikise edale lephalamende lifuna lenzeni idale?
Lapha okwenzakalayo ukuthi sinendlovu ezimbili eziyizo ezisipha amanzi. Indlovu yakuqala yi-council yeGwanda besokusiza uZinwa. UZinwa yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansili. Ukhansili ebesethengisela thina izakhamizi. Yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi uZinwa asisamfuni lapha eGwanda. Akahambe lapha avela khona ngoba nguye osidalela ingxabano zonke lezi. Amanzi ethu lapha eGwanda yiwo adurayo okudlula ilizwe lonke ngoba ukhansili antshi usethenga amanzi kuZinwa ebesesithengisela lathi izakhamizi esefake laye phezulu ukuthi accord. Ukhansila wethu weGwanda wayevele ekwanisa ukusinika amanzi kungelazino. So izina leyi kayithathe idamu leplanti konke okwamanzi ibuyisele kukhansila, asisayifuni lokuyibona lapha eGwanda. Nxa iparlamente sibili njengoba kuyibo abaletha izinwa, nxa bengathi uZinwa kahle aphuma phele, hayi singaphila ngcono lapha eGwanda.